Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile emhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Otilius Landa obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana kuleli dolobho.
Ngathi nje kuvikena ledlilileyo sele imbiko evela kumasalada kusithi council wakobulawayo esithi sesibuyela njalo ku-72-hour load shedding ngokuthi sesisiba lezi nsuku ezimbili kusiya kwezintathu singela manzi. Sivele sisesimeni samagesi, amagesi intambo ziyatshontshwa, ukubiselwa kwangikhona kube nzima. Osokwenza ukuphila kwabomama kube nzima ngoba sesibuyela esimeni sokuthi siyedinga amanzi, siphinde siyedinga inkuni, kanti bekulula masilawo okukhanyisa, siswele kuphela imali yokuyathenga ukuthi sipheke. Kunamalokithi lezindawo sibili asebenza isikhathi eside kakhulu bengela amanzi, njalo ekubuyeni kwawo ebuya ukuhamba insuku zenu ezi-72 hours amanye angikhona abuya vele engahlanzekanga engcolile. Okwenza njengezakhamizi sibe lokwesaba okukhulu ngoba sike sawelwa luhlupho lwempilo zabantu ezalahlekayo eluvizi labantu ababanjwa imikhuhlane yesihudo kumalokithi ethize kobulawayo.
Uhlupho lolu luthinta njani kakhulu abesifazane olokusilela kwamanzi lamagetsi?
Umama wonke indaba yamanzi lendaba yamagetsi imthinta kabanzi ngoba umama enguye umgogodla weguma. Ma kungela manzi kukhangela umama, ma kungela magetsi umama nguye omele abone ukuthi uzadinga ngaphi inkuni. Okudala ukuthi umama begcine bevasa izinto ezingekho emthethweni, amaphepha adala i-pollution phakathi komkhathi, okwenza sine futhi sisiba leminye imikhuhlane ememethekayo. So umama wonke usebunzimeni ngalolu hlupho olukhona. Njengenhlanganiso emela izakhamizi sihlezi sikhulumisana layo njalo nje ikhansili kusukela nje udubo lwamanzi ngitsho langaphambilini lakathesi lo zeso sike sathintana laye kakhulu ngoba sokulo hlupho kakhulu. Ukuhamba kazesa kwenza kube mnyama lokubanjwa kwenkunzi kukhule phakathi kwesigaba.
Ngaphandle kwalokhu ungathi kukhona yini futhi uhlupho olubhekana labesifazana lamantombazana ngalesi sikhathi izikolo zivuliwe lange-COVID-19?
Eyi, ku-COVID-19 kuba nzima kakhulu. Wonke umuntu kumele azibonele ukugoqela amamaski, ama-sanitizers. Uyithola kuphela othi uyithele ma ufike kumbe endaweni zempilakahle. Kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwenza yonke into evikela lomkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelela ukuthi yinto ozayithenga ilobufuna ungafuni. Okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula, ukuphila nje khona akusekho lula ngoba ivele yona le misebenzi ingekho, osokudala ukuthi kube lokudlwangudlwanga okuningi phakathi kwamaguma. Esingathi i-gender-based violence ayifi yaphela emagumeni ngomume esesiphila kiwo ngoba sesibuthene wani indawo singelanto esiyenza.
Abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona?
Ekubhaliseni ukuvota kulo hlupho thize wona nje ama-centers angikhona inxele iseceleni. Okwenza ikakhulu ngasikhuluma ngokuthi siyebhalisa ukuvota kithi thina omama, uzaqonda kumele uyethandela abantwana uphinde udinge imali yokugada usiya khona ngale le ndingi bezifika zifinakala ikakhulu ama-proof of residence kupha abantu abangazithupha eyode sifisa ukuthi nga ama-centers ayehliswa alethwe phakathi kwezigaba lapho singagadi khona sisikwanisa ukuvuka siye khona. Lezi thupha zithatheke lula, kungabi le nani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba kuyabe kunabantwana kumele beye esikola abafuna ukuthatha izithupha. Lezi thupha ezene zilahlekile kwenza impilo ibe nzima kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Banda okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.